Msakazi labalali baka Studio 7 silokudana kakhulu ngesenzo samapolisa lamhlanje sesihlanganise inyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesisibi kangaka isigameko sokuchaya kwabantu emadobho lokuchaya kwabantu ensiza ngoba abantu bachaywa mhla ka 16 October emadobho 17 October ensiza kodwa amapolisa kuze kube lamuhla behlike khona ukuthi babophe ngitsho lomuntu oyedwa kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigaki lezi zasichayayo ezeZANU-PF. Akula umuntu oseke wabizelwa emapholiseni kuze kube lamhlanje. Kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hayi iningi labantu kasibazi kodwa kulozibani lozibani abambalwa abakithi eselilise ku-identify. Sabaqamba amabizo abo njalo saqamba lapho abahlala khona zamapholisa kube lula kiwo ukuthi bahambe baye badinga. Kodwa silokudana kakhulu ngoba akula into yenzakaleyo kuze kube lamhlanje. Abantu bachaywa balimala abanye baqambuka izandla abanye baqambuka inyawo abanye babonakalelwa zimpahla zabo ngendlela eziningi ezishiyeneyo impahla ezinjengemota satshontshelwa amafoni satshontshelwa amawalethi satshontshelwa izimali satshontshelwa izikipa zenhlanganiso. Umonakalo nje omningi wenziwa izikiwi lezi ezazihamba imota zeZANU-PF. Satshelwa emaphoyisa ukuthi hayi imota zeZANU-PF isizibonile lezi lalezi lalezi ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuze ube lula ukuthi nxa befuna ukuthi ikhesi le bayithathe serious kodwa hayi basitshengisile amapolisa ukuthi hayi vele bona basehlangothini lokusekela iZANU-PF. Bavele abafuna ukuthi bamele umthetho benze umthetho benze umlando wabo. Okunye futhi okusidanisa ukudlula lokho ukuthi emurewa kwenzakala into efana nayo kodwa sesisizwa ukuthi hayi sebekhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa singazi ukuthi konke okwenziwa kuyini ukuthi abemurewa babotshwa kodwa abakithi ngapha abachayi thina ngapha emathebelelendi hayi kukhanya hayi akubotshwa umuntu kusinike ingqondo mhlawumbe ngingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi iphi ingqondo sesithola ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani thina abantu bematobo abantu bensiza labantu bebhinga ngoba abantu kababoshwa lanxa bufakazi bukhona obugcweleyo so silokudana okukhulu ngokwenza kwamapholisa.
Kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daba?
Thina msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe yaqalise ukuphenya lolu daba. Thina into esayenzayo amapholisa sawanika yonke information enecessary kumbe yonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le. Kukimi mangukhangele it was an open and shut case kwakuvele kulo bufakazi obugcweleyo ubufakazi obuvele bungadingwa njengoba sasitshile ukuthi hayi bakithi abantu abasitshayileyo ngozibani sabaqamba ngamabizo sabanika yonke information amapholisa abayidingayo sabanikela lapha abantu laba abahlala khona sabancedisa kazonke indlela. Ngikhumbula amapholisa ake afuna lama medical report abantu thina esatshaywayo sabanika lezo ncwadi yonke information amapholisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke kodwa bona basitshengisele ukuthi hayi bavele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje kulanto abayenzileyo kodwa sibanike yonke isupport abayidingayo.